Iningi labafundi laba ngabe esikolo seSacred Heart High, kuthi ababili bafunda esikolo seSacred Heart Primary kanye lezisebenza lezi zikole ezimbili. Obona ngokukhitshwa kwembiko kugatsha lwezemfundo, uMnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwequarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently under quarantine and the standard operating procedures are kicked in with the assistance of course of the Minister of Health and Child Care.
Okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kunqatshelwe ukumemetheka kwalezi gciwane. Silandela konke okumele kwenziwe, sincediswa ngabezempilakahle.
Lanxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. UMnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi emaNdebeleni, uthi urhulumente uvule izikolo lanqabe kusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucazo lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende onke engasilaleli.
Amazwi akhe asekelwe nguMnumzana Thandeko Zimkandla, wayisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kule ndlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivulwa ahlolwe isimo lokuqondileyo, uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bongasebenzi ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emaNdebeleni, uNkosikazi Rudolph Kotsore, kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazi weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.